kakhulu onkhulana bakathesi analelisa ukuthi ngihlanganise inde konke okufunakalayo ekuphileni ekhristini for a setting of 6 idata ayiprobably data mlayini yethu isikhansilo ukuthi i-around kuma-49 khona so ngakhangela ukuthi ikathesi average chita ukhola egoma ayitholayisa almost 21,000 to 25,000 emalezini. Akungezela kwangikhona okubekhona kuloku bafake i-69,000 ndingakhangela ukukhwela kwenza izinto nokurethi angikhona khona ukwaba kwenza kathesi bathi bona batekela i-bank rate but izinto kubuleka umakethi zithatha ngama-100 1-8 and ekwanda kodwa ngapha ngo-50 1-84 so thina kasithengi ezintweni zegovernment kuthi ima-bank sithenga imashiyo kuthia ku-black market mazovuvele i-black market
lizakwenzani ngalolu daba khona lizahlangana njengenhlanganiso kumbe liyabe lokhu liqhubeka likhankasela iholo eliphezulu
ngayi-COVID le ukuthi kube lokwenzakalo kungama-demonstrations lasokudifficult but ngasendlula i-messages around ukuthi izobankhona ikhangathi athanke ama-parents ama-communities ukuthi labo baboni babe nakho ukusekela ukuthi uhulumende achazisise indaba leyayilungi.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi uyancedisa abantwana besikolo ngama-radio
kuthi nje uhulumende ezibabhekeleomsongalwanowenzakokanidalokudlwangohlakoku sokunje asazi ukuthi kwanye ngabani njengokuthi abantu abangikhona ukuthi bazalela bengathi izinto ngabe baningikathi i-200,000 is very little compared kumalena esilawo ezapha kanti yabona iyine-district esigoti more than 200,000 lenas is just dropping the ocean njalo kudambuni kamaredi yankwazawa kwazi ukuthi ngazaliyabatiyezesindeni azikwazi ukuthi bazalelanjani akusapho ngkuzwa lati wakhona we-district so inkonzi ukuthi azinganikwani kwezikhulunywayo nje ukuthi khona kunezinto ezayenzakalayo